Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zidobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri osethulele indaba ngolimi lwesiShona olamukelayo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 16 Mpandula 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu esikubone kungena kuma-akhawunti ethu kusimangalisile kakhulu ngoba uhulumende wayesithembisile, kodwa njengababalithi asisakwazi ukuthi waye engasizweli.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kusukela mhlaka 26 Mpandula nxa umqathi engengezelelanga iholo lazo.
Sehlukanise abantwana bakho uhulumende okokuthi lanxa esebathuma ukuthi banisukuma uye emagrosi umntwana kumele alabhulizane.
Sizondisa abanengi isaziso sikahulumende sokwengezelela imali zama-allowances zamakhansila elizweni lonke ngesilinganiso esedlula okungamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kuliviki kuwoza Friday silomculi u-Ishmael Mubingi owazakala ngegama lokuthi ngulitshe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulu msakazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zihlangene namhla zakhulumisana ngodaba lweholo ezithi liphansi kakhulu okwenza ziphile nzima. Lumhlangano uphumele nyathela lokulobela uhulumende ukumazisa ukuthi nxa engagcwalisisanga isithembiso sokwengezelela iholo, izisebenzi zizakhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ye-Federation of Zimbabwe Educators Union, iFOZEU, ngeyinye yenhlanganiso ezingene umhlangano lo owenzelwe emahofisini awe-Public Service Associations Building aseHarare. Ingxoxo ibigxile kakhulu ngokwephulwa kwesithembiso sokwengezwa kweholo okwethulwa ngumphathintambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, ngenyanga edluleyo. Kuvunyelanwe ukuthi uhulumende kumele abhadale iholo elathenjiswayo mhlaka 25 Mpandula. Bathi njalo mhlaka 26 Mpandula izisebenzi zonke zizakuma ukusebenza nxa leso sithembiso singagcwaliswanga. UMnumzana Goodwill Taderera obambele unobhala wenhlanganiso eyeZimbabwe Teachers Association, iZimta, ulandisa ngempumela yomhlangano lo.
During the meeting, we decided to talk only about the cost of living adjustment as promised by the two ministers. We have said we expect the minister to honor his promise even before the end of September.
Besikhangelele ukuthi kuzalungisiswa indleko zansuku zonke ngemva kokubana umphathintambo esithembisile. Emhlanganweni sikhulume ngalokho kuphela njengokuthembisa kwabaphathi bezisebenzi zikahulumende kanye lokubona ngokuhanjiswa kwemali uProfessor Mthuli Ncube. Amalunga ethu belokukhangelela ovumelekileyo njalo sebebolekile bekholelwa kulokho okwakukhulunywe ngumphathintambo. Ngalokho thina sikhangelele ukuthi umphathintambo ame ngezithembiso zakhe.
UNkosikazi Nomsa Ndebele, omunye wababalisi, uthi udane okwamagama ngokungagcwaliswa kwesithembiso sokwengezelelwa iholo ngumqhatshi.
Lokhu esikubone kungena kuma-akhawunti ethu kusimangalisile kakhulu ngoba uhulumende wayesithembisile, kodwa njengababalithi asisakwazi ukuthi waye engasizweli. Khathesi sesilinde abasimeleyo ukuthi betho impumela yomhlangano lokuthi kumele senze njani ngemva kwalowo mhlangano.
UMnumzana Cabangani Ngwenya, umphathisikolo weManasa Primary, uthi uhulumende akatshengisi isifiso sokunakekela izisebenzi zakhe.
Lezi mali eziholwa ngama-civil servant kutshengisa ukuthi ukudelela kukahulumende. Khathesi ababalisi bayehluleka ukubhadala i-school fees. Lokho kwenziwe nguhulumende kuyenyanyisa, njalo akutshengisi ukuthi labantu yena ngokwakhe ufuna nje ukuzenzela okuthandayo ukudlala ngama-civil servants.
uhulumende uphiwe iviki lamalanga amabili ukuba akhuphule iholo lezisebenzi zakhe. Ngaphandle kwalokhu, izisebenzi zikahulumende sezithe ngeke zanelise ukuya emsebenzini kusukela mhla ka 26 Mpandula. Lokhu kuvele kumhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwenhlanganiso ezimele izisebenzi zikahulumende lomqhathi ngemva kokuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube engagcwalisanga isithembiso sakhe sokwengezelela iholo ngenyanga kaMpandula. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima, kodwa wachaza ukuba kufanele kube lengxoxo phakathi kukahulumende lenhlanganiso ezimele izisebenzi ukuze kube lesivumelwano esifakwayo. Wathi njalo umphathintambo okhangele ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wathembisa ukukhuphula iholo ngenyanga kaMpandula nxa umnotho welizwe wenze kuhle. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingathi ezicubungula ezombusazwe lababona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi kulesidingo sokuthi kuhlaziywe indima eyadlalwa ngababona ngokwethulwa kwezindaba ngesikhathi kusenzakala isigaso mbhuqazwe owegugurawundi eleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse lapho kwabulawa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000. Kungalesi sizathu ezinye zalezi ngcwethi beziqoqe ingxoxo mpikiswano enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi kuchasiswe kabanzi ukuphatheka kwentatheli izindaba lapho kusethulwa ngegugurawundi. Kodwa lingxoxo icine ingasenziwanga izolo, idluliselwe phambili ukuze yenziwe mhla ka 22 Mpandula. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lelinye yengcwethi ezinxuswe ukuchasisa kabanzi ngalolu daba kulinkundla, usikhwica mfundo Admo Xolani Chuma owekolishi leBristol eBilitane njalo owakaba intatheli izindaba eZimbabwe.
Uhlelo lwethu lulungisayo lumayelana ngendaba yegugurawundi alusenzakalanga kodwa izolo ku-Twitter because of i-connectivity ibingangeni kuhle, but sebeplane abafana ukuba ilungiswe for next week nge-Thursday same time. Into nje sifuna ukuyikhangela lapha nje nginika i-public lecture, abathi i-public lecture njengoba mina sebenzela one of the biggest universities e-UK lapha, we thought we can use that profile to seek for justice yabantu ababa ngama victims. Ngiyathemba indaba ye yokusika for justice uyayi understand.
Sichasisele Chuma.
Kulemunye uSikhwica Mfundo kuthiwa nguPriscilla Heiner uthi yena akulalizwe emhlabeni elaba le history ye injustices ze torture lokubulala abantu elake laba right abantu bangakhulumisananga kungabanga le justice kungabanga le redress zezilonda zabantu. So sizama lathi ukuba silungise, asikhulumi ngendaba yegugurawundi ukuhlokoza abantu ngoba ngiyazi ludaba olusensitive lolo, but sikhuluma ngendaba yegugurawundi indlela yokuba abantu silungise ilizwe lethu, abantu bakhulumisane kahle, ngoba ilizwe nxa lingalungiswanga kahle into enzakalayo ukuba i-economy yelizwe kayiphumeleli.
Lapha sikhuluma ngokukhumisana umlotha yini?
Khulumi ngokukhumisana umlotha as such, ngoba indaba yegugurawundi injustices ezenzakala eMathebele and zi well documented all over the world. Ungiloba ungakhangela kusiya kubo Rwanda, imuseum eRwanda, igugurawundi ilisted as one of the genocides of the world, but yet ayikaze ama victims akho. Ngikhuluma ngabantu ababebulawa, nxa bebulawa batshelwe ukuba ubulawelwa ukuba liNdebele. Ngikhuluma ngabantu ababequnywa indlebe, bequnywa amalitsi bayitshele ukuthi sikwenza lokho ngenxa yokuthi liNdebele.
Kuyini ke elizama ukukwenza?
So into esizama ukuyenza lapha yikuba kube lento lobe enjenge-truth commission. Kungaba ne-truth commission, i-truth commission e-independent from i-government. Kungaba ne-truth commission yana independent from i-government. Loba ibe i-truth commission engaranwa yi-United Nations because of i-political landscape yethu yaseZimbabwe. We might need a bigger and global institution. ngoba thina ngokwethu amaZimbabweni sesithengisile for the past 42 years ukuba kasi kwanisi ukuba sizilungisele thina sodwa, because sihlala in a global village. Sizacela uncedo loba eSouth Africa, loba eMozambique, loba eSadak, loba eUN ukuthi si-address indaba yeGukuround. Indaba yeGukuround why kumele i-addresswe? Abantwana abazalwa eMathebelelandi have not fared well ngenxa yokuba iGukuround is injustice, intergenerational. iGukuround was socio-economic in design. Iwakhangela ukuba iya affecta abantwana ngendaba zefundo, babanye baba zintandane bafelwa. So yinto okumele i-addresswe, kube sibe the public conversation yiyo lesizama ukuyiqala manje.
Usikhica Mfundo Admore Chuma, isizalwane seZimbabwe ofundisa ekolitshini leBristol University, ubexoxa leStudio 7 ngocingo eseBhilithane. Umnumzana Daniel Molokele, ilunga ledale lePhalamende likubandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change, uthi abadabuka kwele China abemba okuchiyeneyo eZimbabwe benza okungekho emthethweni. Uthi bemba amalahle endaweni yokufuywa inyamazana zasendle, basusa abantu emzini yabo ngenkani, njalo ababhadali izisebenzi iholo elisemthethweni. Umulokele uthi bakhahlameza izakhamizi edinde lapho abaphanda khona amalahle emathuneni nabokhokho babo. Uthi uzasebenza labanye bakhe abakunhlanganiso ye-Interparliamentary Alliance on China ekuzameni kulungisa konke okubi okwenziwa ngabadabuka kwele China abemba okuchiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Asanelisanga ukukhuluma labesigodlweni sakwele China eZimbabwe ngoba bengaphenduli omakhalekhukhwini. Umolokele onxuswe ngabakunhlanganiso ye-International Republican Institute kwele Melika uxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Lapho engivela khona ewange emalahleni sithwele nzima ngamaChina, abalambeko, abahloniphi, bayasidelela. So badelela beze bevule imigodi yamalahla phezu kwamangcwaba abantu abadala bethu. Badelela beze bezame ukuvula umgodi wamalahla ewange National Park ngendlela esiyihlonipha lokuyiqakathekisa ngayo ewange National Park, bona bafuna ukuvula umgodi wamalahla. So thina sihlangane labanye ama-parliamentarians abavela kwamanye amazwe, over 30 countries. Mina ngirepresenta ama-parliamentarians. I was the only one that came from not just Zimbabwe, but from the entire Southern African region. So I was a delegate representing East Southern Africa. I kulumela ama parliamentarians across Southern Africa. Ngendaba yona le ukuthi sikhathele ngama China, sikhathele ngawo.
Kodwa nikwenzani ngakho njengoba kukhanya ngazani uhulumende uyabasekela phela ngokwenza kwankhona?
Siyazi ukuthi uhulumende okhona kulezi nsuku ezanu-PF usebenza nama China. Le Zambia uhulumende kade khona Patriotic Front besebenza nama China, kodwa i-opposition ingenile enyakenye kathesi asethwele nzima eZambia. Lathi sikhangele ukuthi next year eZimbabwe i-opposition izanqoba and i-policy yethu from China will change. Okwamanje sizasebenza namanye ama-parliamentarians, sesivulile i-WhatsApp group sifuna ukulaunch i-IPAC eZimbabwe. So sokunama ama-MPs laba abalendukekelo lazama-China kuma-constituents abo. So siyahlangana as parliamentarians eZimbabwe sisebenza ndawonye ukuthi silwise i-China. Also, ama-parliamentarians e-Africa, sesiqalisile i-platform yethu i-IPAC Africa Forum. Lapho siyabe sihlangana sivela e-Uganda, sivela e-Kenya, sivela e-Tanzania, sivela e-Zimbabwe, e-Nigeria. Sisithi kasisebenzeni ndawonye ukulwisana nama-China. Ukwenza ukuthi ama-China ayekele ukudelela abantu abansundu, ayekele ukudelela i-Africa, ayekele ukuhlukumeza abantu base-Africa. Yindlela esiyabe sisebenza ngayo sisiya phambili. Siyasebenza nabanye emagumbi amanye nomhlaba ukuthi ni ama-parliamentarians e-America, e-Europe, e-Asia, e-Latin America, wherever they are, sisebenze ndawonye ukuthi i-China iqalise ukuhlonipha abantu, ikakhulu ama-local communities. Mayisenza ama-foreign policy strategy nama-investment strategies.
Umnumzana Daniel Molokele, lilunga ledale lePhalamende, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseWashington DC. Zondisa abanengi isaziso sikahulumende sokwengezelela imali zama-allowances zama-councilor elizweni lonke ngesilinganiso esedlula okungamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kodwa kulamanye amakhansila athi kasikho isizathu sokujabulela okwenziwe nguhulumende. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso sivezwe encwadini elotshelwe omeya labagcinisihlalo babomasipala ilizwe lonke jikelele ngabogatsha lwentuthuko yembuso yezabelo yasayinwa ngunobhala wayo mhlaka 14 kuyonale inyanga umnumzana Zwinechimwe Ruvinga Churu. Ukukhuphulwa kwemali yama-allowances yamakhansila nguhulumende kuza ngesikhathi uhulumende munye esithi akalayo imali yokungezelela izisebenzi zakhe. Kodwa amakhansila akhulumisane le-Studio 7 alembono ehlukeneyo ngaleli nyathela. Abanye bethi akubajabulisi lokho njengabameli bakaZulu kubomasipala. Omunye walabo kungomela uZulu kuward 37 emzini weKhuwazana East eHarare uKhansela Jason Kautsa.
It's a mockery to the local authority. The central government, they forgot the councillor. Doesn't matter the councillor is from opposition or from the ruling party, but a councillor has a key role to play in the community, so he has to be given a better remuneration at the end of the month.
Kuyinsekisa kubaphathi bendawo. Uhulumende usekhojiwe ngokhansila laba. Akukhathalekile ukuba lo khansila uvela ebandleni elifikisayo loba elibusayo. Ulendima enkulu ayidlalayo emphakathini njalo kumele atholiswe imali engcono.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe RTUS bathi kuyethusa njalo kuyabathukuthelisa lokho osekusenzakala uhulumende esengowanelisa ukutholela olunye uhlangothi lwakhe imali yokwengeza iholo kodwa esithi akalayo nxa sekuyizisebenzi zakhe. Isikhulumeli se-RTUS le umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Kuyasethusa thini ukuthi uhulumende omkhulu i-national government uyayizwa isitayela mali kodwa nanku lapha isitshengisa ukuthi local government ibeka umgogo wokuthi ukhansil umuntu ohole i-allowance ahole 115,400 and something dollars ngapha isisebenzi sabo kuhulumende umbalisi oyenza umsebenzi omkhulu uhola 30,000 njengesalari.
Ukwenza kwahulumende lokhu umoyo uthi yikuxabanisa izisebenzi zakhe.
Khonoko kuyizinto okunjengalokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende uphila ngamanga, uhulumende uphila ngokutshontsha, ngoba kuyasitshengisa ukuthi izimali zikhona kodwa nxabe ezitshontsha zisala zikibo. Useyehlukanise abantwana bakhe uhulumende okokuthi lanxa esebathuma ukuthi banisukuma uye emagrosi umntwana kumele alabhule izandla.
Kunje umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula amazwi akhe emhlanganweni wamalanga amabili wamakhansila leziphathamandla zikamasipala lapho aveze khona ukuba sebezovunyelwa ukuthenga izimota phandle kwelizwe amakhansila engahlawuliswa umthelo weduty lapho zingena elizweni. Kodwa ukhansila kaward 16 edolobheni leHarare umnumzana Danford Ngazure ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi kasikho isidingo sokuthakazelela lokho ngoba kungayisikho abakungenela kulezo zikhundla esithi kumele kuqakathekiswe izakhamizi hathi bona. Ungaziwore uthi ufuna uhulumende alandele lokho okuthiwa ngumthetho atholise omasipala leyo mali eyisilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% ukuze banelise uqhuba imisebenzi esiza uZulu. Omeya labagcinisihlalo babomasipala sebezothola imali engange 138,575.40 yakuleli yama-allowances. Abasekeli babo bona bezotholiswa engange 127,027.45 kuthi abagcinisihlalo bamakomidi kamasipala bona bezotholiswa engange 120,098.68. Amakhansila wona esezotholiswa engange 115,479.50 kuyimali yakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Okwamanje wothi sizwe udaba oliveza imbono kahulumende wele Melika.
Lapha
15 mbandula lusuku lwe International Day of Democracy. Lezi isikhathi sokuthi kuvezwe ubuhle bokuba lohulumende okhululekileyo njalo ngokubhekanelo zulu ozama ukuzibusa emhlabeni wonke jikelele. Usuku lolu lunanzwe lonyaka phansi kwesihloko esithi Freedom of the Press. Ngesikhathi kulabantu abazama ukuvimba ukuba kube lohulumende kaZulu, kuqakathekile ukuthi kukhululeke imisakazo, amaphephandaba lokunye okwethulwa khona imbiko etshiyeneyo. Ukukhululeka kwakho konke lokhu kwenza ukuba kuvikelwe uhulumende kaZulu ngoba kulakho ukuveza ubukhohlakali, ukuvezela uZulu imithetho emihle lemibi, ilungelo loluntu, kube lokukhulumisana phakathi kwabantu njalo lokukhuthazana ukuba umuntu lomuntu akhulumisa ntando. Kulakho njalo ukuveza izenzo ezimbi zababusa ngenkani ezinjengokufuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho olungaqondanga labazama ukuvimba ukuthi uZulu akhululeke uma efisa ukuvota lokwenza okunye okulenjongo yokuthi kube lohulumende okhululekileyo. Elemelika likhuthaza ukuba kube labohulumende abakhululekileyo. Lokhu kuvezwe ngamazwi kamnumzana Anthony Blinken okukhela uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe. UBlinken uthi ukuba lohulumende okhululekileyo kutsho ukuthi abantu balamalungelo okwenza abakufunayo njalo kuvimba ukuthi kube lobudlwangudlwangu. Uthi uhulumende okhululekileyo wenza ukuthi abantu bonke bejabule bezenzele santando. UBlinken uthi ukukhululeka kukaZulu kutsho ukuthi abantu balwisana lababhekana lakho bendawonye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende kaZulu omele uZulu wenza kube lengqubekela phambili ukuphumelela kwabantu njalo kungabi lempi zomvukela. UBiden uthi ukuba lohulumende kaZulu akutsho ukuthi konke kuhle. Uthi kuyasetshenzelwa kakhulu ukuthi kube lohulumende okhululekileyo. Uthi ngakho lokho kuqakathekile kakhulu ukuthi kube losuku lwe-International Day of Democracy.
Waza Friday, my darling. Waza Friday, I'm 7 to 14.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sinomculi uIshmael Muvingi owazakala ngegama lokuthi nguLitshe. Yena ke ucula umdumo wakhe awubiza ngokuthi yiMix Masala. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Wemagula kulinywa
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 wemasila kudliwa
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 uyangithanda mina
uyangithanda.
ULitshe udume kakhulu esenzana igido yesintu lamaqembu athiyeneyo. Uthi sekubona kufanele ukuthi laye acule imiculo yakhe yakulezi nsuku ehamba yedwa, yikela sizwe imbali yakhe.
Ngizelwe emulini yabantwana abangu-4, amajaha amabili lamantombazana amabili. Mina ngiyi-second born kuleyo muli. I-primary education yami ngayenza Robert Treadgold Primary School, ngasuka ngasenziya ku secondary school eMilton High School lase Inyanda High School. Umculo wami ngubiza ngokuthi yiMix Masala ngoba kuhlangene amajenre ahlukeneyo. Ufuna ukuhlabela ukuthi vele uhlabela ngiyakuthanda, into engiyithandayo. Njalo ngithanda ukuthi lapho ekuhlabeleni kwami ngifundise njalo ngithokozise abalaleli ngengoma zami engiyabe ngizicula. Ingoma zami is entertainment. ziyajabulisa ngapha zile mfundiso. Mina ngisebenza lo Joseph Ngubu, lo Desmond Ntini, abayibo manager bami ku Litje Music. Ngiqale ukuhlabela ngomnyaka ka 1994 lapho ngasebenza khona leqembu isadalala amajekete. Asebenza leqembu lesi ya arts. Ngiqeda lapho ngasebenza leqembu umkhathi Theatre Works okuyikho engisebenza khona lamanje.
Uphosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Abalaleli abafuna ukuthola ingoma zami, mina ngitholakala kuma social handles ku Facebook Litje Music, ku Instagram Litje Farmers, njalo la ku WhatsApp ngiyatholakala kunombolo zami ezithi 0779 6 7 0 96.
Uqinisa kozomculo njengelitshe uLitshe ebesikwenziselayo kuhlelo Hoza Hoza Friday balaso nemnandikili lonke igama ngulezo Jesus Banda
kwemagula kulinywa
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 kwemasila kudliwa
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 uyangithanda mina
uyangithanda
Hobi nyangi pelile
Hobi nyangi pelile
Uyangithanda mina
Uyangithanda
Hobi nyangi pelile
Good Life Talk namhlanje sikhangela ukwenziwa ngabe China kwele Zimbabwe iningi likhala ngokuthi abaphathi kuhle izisebenzi njalo bayakhuquluza umnotho welizwe. Ngehlukane zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kusukela mhla ka 26 Mpandula nxa umqatshi engengezelelanga iholo lazo. Sizondisa abanengi isaziso sikahulumende sokwengezelela imali zama allowances zama kansila elizweni lonke ngesilinganiso esedlula ngamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi Ishmael Mubingi owazakala ngegama lokuthi nguLitshe. Belilalele umsakazo eliwulethelwe iStudio 7 eVoice of America. Sisakaza siseWashington DC kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo-half past seven. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.